sibili akukakathekile ukuzingela nxa kudingwa ukuthi ube lobudlelwano obuhle phakathi kwezimbabwe le-Britain. Labo osobhizinisi abase-Britain bayazivela ukuthi ezimbabwe kulamathuba amaningi, kodwa nje bazokhangela nje ubona ukuthi umuma wakhona okhetho ungayenza yini ukuthi kube nendlela yokuba le-business. Ngibona ngathi into enhle kakhulu.
Sibonile njalo lequla le-Commonwealth Membership Assessment Mission lalo libuyile ukuzoqhuba umsebenzi wonalwane lase luwuqalisile ukuthi iZimbabwe ibuyele kulumanyane. Ubona lokhu lakho kuphumelela na?
Inke inceda kakhulu ngodaba le-Commonwealth ukuthi kulemithetho embalwa eqondane lokuthi ube lilunga le-Commonwealth. Kuzanceda ukuthi uhulumende obuyayo kumbomtsha abe laye lesifiso sokuthi abe eqondane lentuthu yakhona. Okunye kulezinto eziningi esazilahlekile, ama-sports, ama-scholarship. Ukuba lilunga le-Commonwealth kuqakathekile futhi ngibona ngathi yinto enhle ukuthi beze lapha bazokhuluma la labo mnangabo.
Kodwa ngakwelinye icele siyambona usenator weMelika uSenator Coons esithi uhulumende kakaguquli imithetho yokhetho njalo kazihluphi ngokulungisa umnotho welizwe, uphonga ukukhuluma nje kodwa kakukho okubonakalayo akwenzayo. Ungathini ngenyathela le-United States sesiliqathanisa lele-England?
Ngathi nje ukuza ukuthi bezezele amathuba ebhizinisi akusho ukuthi bazakuba le. Ngibona ngathi mina baqonde khona ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaphuma kanjani. Ama-Americans bona bangathi baqakathekise khonokho kombuso nakho kuzafaka i-pressure kuhulumende wethu ukuthi alungisise imithetho eqondane lokhetho. Ukuguqula imithetho yakhona kuqakathekile ngoba ukhetho kufanele luphume kuhle ukuze osobhizinisi abo babelethe izimali zabo. Yinto enhle kanye ukuthi baqondane lokufaka i-pressure omnangabo.